but kumbula utkona wanapo nusandu uketu kwa ngungu affairs minister nabi za imshanga nemnengi ni kuluma la makomanda za mapolisa ibatiela utkona ama roadblock sasoze kube azapula kuzwane roadblock I roadblock kumele yenziwe kumele iapruve yimi personally as the minister njalo nga kule ndao kuna bazi wafake ilo kuzeni imkoko kumele iapruve yimi so anga apruvi roadblock loke ngangenayo njalo angisoze ngiapruve I roadblock ngokuthi amapolisa amzoza soma roadblock mzoza ngokuletha ukuthula ezweni ngokukhangela ukuthi abantu basebenza izinto zabo bengala kuthuselwa kwabanye abantu kumbe izigangi zisenza izinto zokuphambanisa uzibuse wethu nokusebenza kwethu yiwumsebenzi wethu even e-training abatrenele ukuthi senza ama-roadblocks kuphela batrenelwa ukuthi bananzelele ukuthula ezweni yikho esesikukhangele kathesi njalo ngiyathembisa ukuthi njengoba vele ngibambile khona ngale ngizakwenza khonokho okamapholisa afakelwa khona ezweni afakelwa khona kuwonke amazwe ukuthi basebenze ukuthula kwelizwe yikho upresident wethu uvumelana lakho konke njalo uyancoma uhlelo lwe-Home Affairs lokuthi izinto sekumele zisetshenzwe ngokuthula emapholiseni ngapha la bathatha izithupha sithi wonke umuntu weZimbabwe kumele athathwe isithupha kungala kuthi lo ngumkhaladi lo ngumkula lo ngumkhiwa lo ngubani kumele singamazimbabweni sonke sithathe amaphepha alinganayo afana nayo ngaphandle kwalaba abangafuni ukuthi bathathiswe ama-citizenship kodwa kula bantu abaningi asebahlala lapha abazalelwa lapha abakhulela lapha abalilungelo elifanayo lalaba okuthiwa ngama-indigenous ilizwe leli kufuna libe yilizwe lamazimbabweni abalamaphepha alinganayo kungala kuthi lo mhlophe kumbe umnyama mbubomu kumbe uyini
kahle kahle kuyini elakulungisayo lapha
vele amabhesethi ayafanana wonke nxamntwana zalo ezimbabwe uyanikwa iphepha esibhedlela ayithathe isithupha esifana lesomunye lathi ozelwe kumbe engomkhalazi kumbe engomnye imhlobo ngakusela kuthi ngathi kuqala lama-00 ekucineni laba abangathi ngabakhalazi kumbe amakhiwa kumbe ama-india kathesi wonke umuntu nxa izalelwe empilo kumbe uzalelwe eparenyatwa uyanikwa iphepha ahamba ayethatha i-birth certificate efana nayo lama-numbers inombolo zonke zifakwe njengazenza kathi zifakelwa abanye abantu akuthiwa ngama-indigenous ngama-zimbabwe akusela kuthi amaphepha atshengisele ngomhlobo etshiyeneyo abantu sengimthetho esiwufakileyo lokho la ma-passport kuyafanana njalo kumbe i-death certificate kuyafanana njalo akusela kuthi ukuthi khona ukhangele iphepha ukuthi khona umuntu ungumhlobo bani kumbe ungumuntu wangani sekukhangelwa kuphela ukuthi umuntu ungumzimbabwe but of course kulabanye abafuna engcayisa amaphepha bathatha amaphepha kwamanye amazwe even bezalwe ezimbabwe kuyi-choice yakuyilungelo labo ukuthi benze njalo kodwa sithi wonke umuntu wezimbabwe kumele abe ngumuntu lamaphepha leziqondiso ezifananayo
sesibuyela njalo emapholiseni lanxa abaningi bekwamukela ukuthi abasahlukuluzwa kuma-roadblocks kodwa abanye bathi abantu sebezinzile kakhulu okwenza abanye bengasahloniphi imithetho yemigwaqo ngenxa yokungabi
kuyenzakala konke nxa vele usutshintsha unyawo usutshayisa isitephu kuba lokunye okwenzakalayo yikho esikulungisayo khonokho kade sinanzelele kakhulu kakhulu ukuthi khona kade sabanye abantu sebentshakala sebengathi sebefuna ukwenza angathi yibo ababamba umthetho sikukhangele konke khonokho kade sikunjenje kulabantu abahamba ngezimoto kangalama number plates kulabantu abadlula ama-red lights vele ipolisi lentsha esiyo esiyilungiselela ukuthi khona irane ilizwe ngokusemthethweni onika amandla amapholisa bakukhangele konke khonokho bazabotshwa abantu abephula umthetho bazabotshwa abantu abahamba ngezimoto ezingabhaliswanga ezingabhalwanga ezingarejistrati bazabotshwa abantu abadlula ama-traffic lights bazabotshwa futhi abantu abadriva bengalama-licenses kumbe abadriva bengananzelela ama-traffic regulations bazabotshwa bonke la bantu kathe esinto eqakathekileyo kade siyikhangele yiyo ama-roadblock isiyimile ngothi yiyo kade sithwalisa ilizwe nzima ama-tourist sesesaba ukubuya ezimbabwe sesithethelane layo leyo sesikhangele okunye manje kathesi ukuthi laba bephula umthetho bayikhula njani njengoba sikhathi sibona sesudlulisa isikhathi sikuwopha futhi abantu abangathi baloku ungathembeki into ze-corruption into zokuthi benze izinto ezingekho emthethweni konke lokhu uzabona abantu bebotshwa kathesi.